Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuNcwabakazi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo.
Amabhishopu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo ikritisa izinto.
Udaba lombhuqazo weGugurahundi oluphathwe ngabafundisi beRoma bechothoza umbuso weZANU-PF soludale ukungahlaliseki kuhulumende.
Amazwi kamongameli mahle ngoba athi haji lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo.
Umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni yona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga eZANU-PF kayisoze iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabeHarare. Oyedwa ngowemashonaland west kuthi omunye ngowemashonaland central omunye njalo ngowemaswingo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufe umuntu ngalomkhuhlane emaswingo. Ababanjelwe umkhuhlane izolo bangamakhulu edlula amabili 265. Lokhu kukhuphule inani labantu asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe laya ku 5,643. Asebesindile labo bakhwele ngamakhulu edlula amathathu 337 baya ku 4,442. Lokhu kutsho ukuthi abalogebe lawo lomkhuhlane bayinkulungwane eyodwa elamachumi amahlanu lanye 1051. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 26,329 njalo wahlasela abedlula isigidi 1,137,941. Udaba lweGugurahundi oluphathwe ngabafundisi besonto yeRoma encwadini abayilobe bekhonona ngokwephulwa kwamalungelo elizweni lukhanya soludale ukungahlaliseki kuhulumende yena othi akumelanga abantu bakhulume ngalo mahlayana ngoba lulakho ukubangela ukufuthelana elizweni. Inhlanganiso yabafundisi beRoma laba iZimbabwe Catholic Bishops Conference yethule incwadi le ngeviki edluleyo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula amalungelo oluntu njalo isithi ubuhlungu obuziwa ngabantu kanye lokufuthelana okukhona elizweni kuza ngesikhathi inengi lilokhu lifuthelene ngodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu libutho le-5th Brigade eMidlands laseMathebeleland. Iti izizukulwana lezizukulwana zithukuthele kakhulu ngodaba lolu ngakho kumele lulungiswe. Ephendula lumbiko izolo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usole abafundisi laba esithi udaba lwegugurawundi luletha ukufuthelana elizweni ngokunjalo akumelanga abantu badlale ngalo. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lozulu weMathebeleland ngenjongo yokuphathisa labo abaphathwa yilumbhuqazwe ngezinto ezifana lezithupha zokuzalwa lezokubhubha komuntu ama-death certificates. Wethe senjalo abafundisi laba umlando wokungenela kundaba zombusazwe esithi umbiko wabo awulanhlonipho kanti njalo weyisa uhulumende weZANU-PF. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende wethu ufisa ukuthi udaba lwegugurawundi lungabi yi-national issue kodwa lube yinto ekhulunywa emaNdebeleni. So okubazwise ubuhlungu yikuthi lukhulunywe ngamabhishophu esesosberry and abaningi bengabantu abolimi lwesitshoneni. Uhulumende akaku ufuna ukuthi idaba lwegugurawundi lube yi-national issue but ungakhangela indlela into eyenzakeleyo kunyanga esanda kwedlula lokulokhu kusenzakala kufana ngqo lokwakusenziwa ngesikhathi segugurawundi ukutshontshwa kwabantu ikakhulu into eyenziwe umzukulu kamduduzi Madudu yikho okunjengokwakusenziwa ngesikhathi sombhuqazwe. So mbona ngazathi amabhishophu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo icriticiziwe but akhangela uhulumende njengoba ngoye divide and rule bakutshintshile ukuthi kwagcina ngasiyonto yamabhishophu kodwa sokuyinto kambhishophu uNdlovu ngoba uNdlovu engoye limi lesiNdebeleni. So uhulumende lo wenza sure ukuthi ufuna ukuthi kuhlale kuyinto ekukhulunywa ngabantu besiNdebeleni and then umuntu wesishoneni ngakukhuluma kube ngani usesekelana namaNdebele. Kodwa mina ngicabanga ukuthi into le kufuze ukuthi ikhulunywe ngumuntu wonke weZimbabwe ayisole uhulumende afunde ukuthi into eyenzakalayo imbi engayi phindi but uhulumende lo ngakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi lokho kuphinda so akafundanga lutho.
Sesibonile o-South Africa, o-African Union, amazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezichiyeneyo. Ngicho le Commission yamalungelo eZimbabwe ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo echiyane lokuhlukuluza abantu. Kungelani lobunengi benhlanganiso zonke lezi ezithi uhulumende makahloniphe amalungelo yena uyakulandula ukuthi kulokuhlukuluzwa kwabantu.
Yinhlalo yabo ukuthi wonke umuntu kodwa hayi liyaphambanisa banjengalwana umuntu ukuthiwa ugcine esithi wonke umuntu ekugumeni uyamzonda ngoba engafuni ukukhuzwa. IZANU lohulumende lo lilanga libandla elingafuni ukukhuzwa njalo kulusizi ukuthi kungani uzabuya yena umnangagwa lapha njengoba esitsho Ziyambi Ziyambi kungani uzabuya ngolwesihlanu. Mbona ngazathi abantu bemaNdebeleni labantu bezimbabwe abakuthathi bekufake emakhanda abuthi hayi akazange ukuzolungisa uhlutu daba lwegugurawundi kodwa uzotshintsha nje ukuthi enikeze impression yokuthi mina labantu bemaNdebeleni siyaxoxisana siyalungisa udaba lwegugurawundi kungalaa nto ayenzayo. Udlala ngesikhathi sabantu labona laba abalokhu behlangana laye eqinisweni abantu kufuze bekubabambe njengabochombe njengabomzorewa ngabathengisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso emela amalungelo ibhetshu likaZulu. Kunjalo nje umongameli Mnangagwa yena usole abafundisi beRoma laba esithi sebengenela kwezombusazwe becatsha ngenkonzo. UMnangagwa utshele idale leZANU-PF Politburo izolo ukuthi uyakwazi njalo ukuthi kulabantu abazama ukumsusa embusweni abagoqela abebandla lakhe. Kulamalunga eZANU-PF amabili axotshwe kuleli bandla izolo esetheswa icala lokuphatheka kumizamo yokugenqula uMnangagwa. Ababili laba ngowake waba ngumeli wembare edale lephalamende umnumzana Tendai Savanu kanye lonkosikazi Cleveria Chizema. Neviki edluleyo kuxotshwe owake waba ngumeli weKambu Zuma edale elifanayo umnumzana Tinashe Maluza ngesizathu sinye. Umnangagwa ubevele ekhangelelwe ukukhuluma ngodaba lwabafundisi beRoma laba kulandela ukuhlambazwa kwabo ngomphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa esithi bagcwele umoya kaSatane. Umutswangwa waqopha njalo umkhokheli weZimbabwe Catholic Bishops Conference uArchbishop Robert Ndlovu esithi uzenza yena umeli wamaNdebele wona athi malutshwana eZimbabwe. Wathi njalo kulamanye amaNdebele azenza wona angcwele. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi lanxa engavumelani lamazwi kankosikazi Mutswangwa akamongameli Mnangagwa amqotho.
Amazwi kamongameli kazanga abe lenketa bethabe. Amazwi kamongameli mahle ngoba athi haji lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo, ngenelani ngendlela zokubisa abantu ndawonye. Amazwi kaminista angiwazwisanga kuhle lami akungiphi athi nxa sokukhulunywa ngendimi zabantu kumbe ngemihlobo yabantu kusuka vele kungadali ukuzwanana. Akumelanga vele sikhangelane ngokuthi kona lo ngumhlobo othize ngakho ke lo uphathi kulalo hashi, ngoba sonke sizidalwa zikaNkulunkulu. Ngiyathandela amazwi kamongameli ngoba kakhulumanga ngokuthi akhethe abantu ngemihlobo, kodwa ukhuluma ngokuthi hayi abenkolo yenzani okwenkolo, lilungise imimoya ukuthi nxa iphuma ibuyele kumdali wayo. Laba bepolitiki kabayenze okwepolitiki, kodwa wenkolo angezwa esele ntshukutshu eselunywa ukuthi angene kulezi ezelizwe ngabuye egcekeni athi hayi mina lami sengifuna ukwenza lokho, azivulele iphathi yakhe ukuvunyelwe lokwana. Kodwa nxa uphambili laphana ukupulpit, faka amazwi akhaya, faka amazwi othando azabumba, azayakha abantu, azabisa abantu ndawonye, hatshi ubana achithe abantu.
Kule mpawu yengizwa ukuthi abamabandla basebenzisa inkonzo ukuthi bekhulume ngezombusazwe.
Aba mabandla kusukela endulo siyakwazi ubana yibo abantu abamele babise abantu ndawonye. Abeze politiki kanenginengi siyaxabana kuyaliwa akulanto enhle ephumayo, kodwa abezenkolo yibo abantu mele besibise ndawonye. Ngakho ke amazwi kamongameli okuthi hatshi aba mabandla bengangeneli ngendlela enjengaleyi esibone singenela ngayo ngubaba wethu umfundisi omkhulu uNdlovu kusuka kuphazamise khona phana, ngoba nxa ukhangele ngisho le heading yangkhona ethi yena the march goes on kusukela kundaba ekamhlaka 31 July leyana kabuyanga ukuzobisa abantwana bakhe ndawonye, ubuye ethela uhlangothi lomntwana oyedwa. Akuso nto eyenziwa ngumzali leyo, especially engumuntu wenkolo. Bekumele abuye athi hawu lina elifuna ukumatsha ake lize lapha limatshelani kutheni, lina elimatshelwayo uyani lapha kanti waye belimatshela laba. Kuphume into eyakhayo, kuphume into ezayenza ukubana kukhulunyiswane kukhunywe umlotha, hatshi ukuthi kona kungezelelwe umlilo ovele usuvele usubhebha.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZanu PF ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona ababikwa belokhu becatshile ngemva kokubaleka ezindlini zabo besesaba ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kumkhankaso wokubopha abalembono ehlukenele yebandla leZanu PF. Ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuqale phambilini kokutshengisela okwakuqoqwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa babikwa bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. abacatshileyo bakoqela abehlanganiso ezizimeleyo abebandla le-MDC Alliance kanye lentatheli zindaba. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Angliston Sibanda.
Umumo lo akusonto enhle ukuthi izizana zeZimbabwe zidlela amanqina abantu bazithole bebalekile ikakhulu kobulawayo. Ngibona ngani abantu abanjengabo Mduduzi Mathuthu, abantu abanjengabo Otilius Banda, abantu abanjengabo baningi oPatricia Chabalala bazingelwe bachamba ba abantu abanjengabo Mthulisi. Ngibona ngani abantu kobulawayo kakhulu kobulawayo, ngithanda ukukhulumela kakhulu kobulawayo ngoba abantu basebabalekile besethuselwa kumbe ukuthi bethuselwe ngubani. Mina ngifuna ukuthi ngivungise ukuthi bethuselwe nguhulumende ngoba kasuka kabe lokufakazi, futhi angeke ngisho ukuthi kabe bethuselwanga nguhulumende ngoba kakunabo ufakazi. Kodwa khona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihambe ziyehlala zidlala amanqina kuyinto embi kakhulu ezweni elikhululekileyo elalelwayo kwathiwa sekutholakale uzibuse. Kakukhangelelwanga ukuthi ngesikhathi sanamhlanje kube labantu abazingelwayo baze bahambe bayepatha dingwe bengabona.
Ungathini wena ngomumo onjalo ukuthi abantu babe cacha kungakhanyi ukuthi kodwa uhulumende yena ekhona omele ebavikele kodwa engayenzi lutho?
Sengisela into ukuthi ayibreakdown yama systems, say rule of law. Isefelizweni nje eZimbabwe kathesi akumangalisi nxa kungavuka kuthiwa kule bantu abalamalecatha lezigane ezinjabo Boko Haram ezabdathe abantu zababulala. Sikusituation liyana ukuthi unxa ungalekhwezwa nje umentshisi anything can happen. Silohulumende esingakwazi ukuthi nguye onyamalalisa abantu kumbe kulobunye umuntu onyamalalisa abantu kodwa uhulumende uyehluleka ukuthi avikele abantu. Sengingajazi kahulumende engathembaniyo zona zodwa, kulamapholisa, kulama-CIO, kule military intelligence, kulezigange zeziphathi, kuphinde kube labanye. So kahle kahle kutshengisela nje ukuthi akula ngangakubeka ngesilungu, someone is just not in control.
Umnumzana Angliston Sibanda ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, unkosikazi Hillary Clinton usekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule abantu ababotshwe ngezizathu zombusazwe abagoqela ukansila weMDC Alliance umnumzana Godfrey Kurawone, yena ambethe ngegama. Inkundla yesayithi yona ithi inhlanganiso emela amagqwetha kwele South Africa, iJohannesburg Society of Advocates, isisole inkantolo kamantshi ngokwalisa igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuqhubeka emela intatheli zindaba uHopewell Chingono. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Madlavisile nabasakazi bakaStudio 7? Hayi, kuliqiniso basakazi bethu esindebeleni ukuthi hayi, amameseji ethu amaningi liyabala lingakhiphi emoyeni. Hayi, la msenza mina kaningi akhona wona akaphuma kodwa amanye ayikaphumi, and liveza khona ukuthi lifuna amabizo ethu. I think okunye lingakunazelela lani ukuthi esindebeleni la thina vele abaningi siyihleke siyesaba ukuveza la mabizo ethu ngoba nalwana umongameli umnangakho vele sihleke simesaba thina. lava vatinda wekugurawondi leki kulunye leki kulunya tena vanye vele esileke sikiti vele sinjalo nguwa sakubona kusenzakala tena vanye sasingabantwana kusatshaka lapha esikolo lakathe sileke sidingu umuntu ongasiphendula ukuthi sasitshayelwane ngikengeza ukuthiseka kakhulu nisizwa likhuluma lalothi ngumavaza lo Dr. Mavaza mbeni wathini yena uthi kwabulawa abantu lapha nentumbane yikho kwasukela impi khona kwabe ukuthi abantu baze babulawa ngumhlobo hayi bona abantu ababebulewe angisho ukuthi umbeni kwakuqondile kodwa hantshi kwakumele kutsheziswe bona abantu ababulele bona lawa abantu and enye into abantu abamele bayinanzelele ukuthi amakhempulana lamazipra lamazandla bafaka eduze kwamba abantu labona besazivelela empini vele bengazange benziwe i-counseling so kwakumele ukuthi kube nezinto ezinjalo zokuthi abantu bafundiswe nje lokuthi abantu lingadlelana njani thina sifuna ukubakwazi ukuthi sasabulewa njani mna ngingagaanga zathi bycons ngabuya akhulume lathi sizwe ukuthi uthi wayesibulalelana ya nyabo ngisebotswana lapha ndasebenzisa lokuthi ngumagade
livuka njani bantu bakithi ngilibingelela lonke emagumbini amani omhlaba ngibonga ithuba lami ukuthi ngikwazi ukuthi ke ngifake umbono ezindabeni ezihamba umhlaba wonke jikelele ya uyabona thina abantu beZimbabwe sisazahlupheka kakhulu njengoba sivele sisehlupheni ngendaba yobugwala nje ngoba singamagwala thina siyehluleka ukuzilungisela ilizwe lethu sigcwele emazweni lapha abomakhelwane lapha sikhuluma singaphandle le uyabona sengibasola lawa amazwe lawa angaphandle lawa ngabe kuthiwa kuyakhonakala mpela besithela uswazi sibuyele ngikhaya sibili siyelungisa udaba lwangikhaya sithemba ukuthi siyalungiselwa mbani bakula mntu ezasilungisela iZimbabwe zihlobo zami noma sibhizi sithi ANC enkama what bazakhuluma kona lokho okuncane inyana labo kungekho kusisize ngaludo kodwa sambeni thina siyilungisa le
Salubonani basazi baka studio 7 labalaleli lo khuluma noNkomo Mbuye Lupane ngise Johannesburg kule South Africa ngokusebenza bengicela ukuthi ngamlayizo wami lo ungadlalwa lawo emoyeni ngoba nginokuyibhala eminye yavulwa ingabalwa eminye ayivulwa bengicela ukuthi ngalama umsakazo wami ungadlalwa lawo emoyeni nginesikhalazo bantu bakithi sokuthi ngabe kuyenzeka amaphathi wonke eZimbabwe abambane kuliwe leZanu PF iphume embusweni iZanu PF sikhathe ngephathi yamasela iphathi yezigebenga sikhathele ngeZanu PF 40 years akulanda abayenzayo kuphela iproduction yabo abayenzayo yokuthumba abantu bechaba abantu bebulala abantu iproduction yenzayo sikhathele ngeZanu PF siyacela ukuthi nga amazwe omhlaba sadathi wonke amazwe labo makhelwane abasisize ngeZanu PF kuliwe leZanu PF iphume esihlalweni
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabutho asanda kugenqula uhulumende wakwelemali asethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga abakhokheli balelo lizwe abatsha maduze. Uhulumende wakwele Egypt yena uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo bonke abethekelela kulelo lizwe kuzamele baveze ubufakazi bokuthi kabala mkhuhlane we-COVID-19. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano omkhulu webandla eliphikisayo kuleli elamademocrats owe National Convention Ugqitshwa lamhlanje lapho umnumzana Joe Biden aza kwamukela khona ngokusemthethweni umlando awuphiwe libandla leli okuthi ancintise elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. UBiden uza kwethula njalo umhlahlandlela wenhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu azazilandela alubana ethe wanqoba umongameli Donald Trump. Abakhulume izolo kulomhlangano bekhuthaza uZulu ukuthi avotele umnumzana Biden bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Hillary Clinton kanye lowake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama. Ibandla likaTrump elama-Republicans lona lizaqhuba owalo umhlangano we-National Convention ngeviki ezayo lapho elizamkhetha khona ngokusemthethweni ukuthi alimele kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu ehlala kweleBhilitane umnumzana Difa Dube.
Ukhetho lwaseMelika babunkomo lukhetho olulandelwa nguZulu umhlaba wonke jikelele. Njengoba sisazi ukuthi yonke into eyenzakalayo eAmerika babunkomo yinto elomthelela omkhulu kakhulu kumhlaba wonke jikelele. Yingakho abantu abaningi iloba bengasibo abahlali baseMelika kodwa thula ukuthi balulandelela ukhetho lwaseMelika ngenxa yokuthi besazi ukuthi lule determination yezinto eziningi ezenzakalayo ku-global village umhlaba wonke jikelele esiphila kiyo. Lulomthelela kwezepolitiki, lulomthelela kwezokuthula, lulomthelela njalo kwezomnotho. Yingakho abantu abaningi bethenhlo amehlo kakhulu elizweni lase-America. Sikhangela amaphoza ayatsho athi uJoe Biden nguye ongathi mhlawumbe ulesandla esiphezulu ukuthi engathi anqobe kulolu khetho. Kodwa-ke uJoe Biden usenganqoba indlela lathi esibona ngakhona, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi kule nto le engaziwa abantu abaningi njalo engavamanga emazweni amaningi ukuthi ngama-college votes. Ama-college votes kungenzeka njalo kube kuphinde lokho esekeza kubona kusenzakala ku-Clinton kuma-elections lawadlulileyo. Kodwa-ke ngendlela okungakhona ebantwini bona ngokwabo abahlali beMelika, abantu sebetshengisele ngobuningi babo ukuthi abasuthiseki njalo abathandi umbuso kaDonald Trump.
Ku-convention yama-Democrats leDube sibone uBiden esekelwa ngamaqembu achiyeneyo agoqela o-Black Lives Matter, imihlobo yabantu echiyeneyo njalo. UTrump yena ku-convention yama-Republicans ngeviki ezayo singakhangelela ukuthi uzasekelwa ngamaqembu abantu abanjani.
Ama-Democrats babunkomo akumangalisi kakhulu nxa sibona laphana abantu abafana lama-minorities besupporta ama-Democrats. Kungenxa yokuthi ama-Democrats kusuka ngesikhathi sabo-Bill Clinton kuze kuzofika nini kusuka lamanye ama-president akudala babetshengisela ukuthi bayazwisisa kakhulu noma mhlawumbe bane-soft spot esokuzwisisa izikhalazo kakhulu ezabantu abayi-minority ikakhulukazi abantu abamnyama kulasemelika labanye nje abanye abavela phandle kwamazwe abafana labavela ku-Mexico labanye abavela kubo India lakwezinye indawo ezinjalo. Bese sithi laphana kuma-Republicans uDonald Trump abantu abamsekelayo kakhulu yizo zenezi izigelegele zenezi ikakhulukazi bala lawa ababe befuna ukuthi bashushumbise amabhizinisi abo angalunganga okufana lokuthengisa imbhobho okuyinto elwiswayo kakhulu eMelika njalo okuyinto esiqedise abantu abaningi. Balabo abathengisa imbhobho yibo kakhulu abasupporta uDonald Trump. Kubese kusithi ixekana lalabo abama-oil companies ama-oil companies abanye bakhona abazasupporta uDonald Trump ngoba besazi ukuthi wenza kube lula kakhulu ukuthi bahambe bayevusa imisindo kwamanye amazwe besenzela ukuthi bahambe betshontsha kuhle i-oil kulawo mazwe. Yingakho bezaqhubekela phambili ngisho la ma-farmers babe bemsupporta uDonald Trump, bamsupportela zena lezo zinto ukuthi yonke into ababeyenza bona abalandaba babe bethola usekelo kuyo yonke into. So akusoze kumangalise kwonkwana kodwa kakhulu abantu futhi baqine ukuthi bayikhangele ukuthi akungaphindi kwenzakale njalo into leyana esayibona isenzakala ku-Clinton ngomnyaka edlulileyo ngoba abantu baba too confident kakhulu ukuthi uDonald Trump uzaluza ama-election, bamangala ngesikhathi esincane bathola ukuthi sekutshintshile batafula.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxelaye ekweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani la sebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe selikwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Udaba lombhuqazo wegugurawundi oluphathwe ngabafundisi beRoma becothoza umbuso weZANU PF soludale ukungahlaliseki kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni iyona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga eZANU PF kayisoze iphumelele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo onguNtungameli Nkomo.